ngiyavumelana labo kakhulu ukuthi nayo sithi kuma human rights eZimbabwe ngeminye yamazwe ehlukuluza ilungelo labantu kakhulu. Kuliqiniso lokuthi abantu bahlukuluza ilungelo labo abavunyelwa ukuthi bakhulume ngendlela ekhululekileyo, abavunyelwa ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, bavunyelwa ukuthi bachotheze uhulumende. Lokho kungahlukuluza kakhulu-ke ama-human rights. Bantu ukuthi mina lapho bathi bona i-security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thina abantu bezibabha asezivumelane labo, ikakhulu mina ngoba ngiyazi ukuthi eze-security yikhoye ngathi hhayi kungabe kune-improvement, ngoba sikufuna-ke nxa kuwukuthi kuseziganye-ke ezingasozo zama-policies amapolisa ethu ayaphanga azizambe izigangile zakhlala isikhathi esidingakanjani. But bese ngisithi beulosulo lapha mnganibanivumelanawo-ke ukuthi bazima bethi yeulosulo is-improved, ngoba-ke iulosulo yekulandela komthetho. Umthetho bawulandele ezimbabwe, ngoba nxa kuyukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone kubuswa abantu abaezepolitiki kuphela in terms of opposition, kodwa ubone abe-ruling party besona kodwa bengabotshwa. Khona kuphela kuyatshengisa-ke ukuthi-ke in terms of i-rule of law, hhayi ezimbabwe ngibona ngani ilo semuva kakhulu, ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesula umthetho. Bese ngibona-ke futhi kuloko kwesithathu lapha abasekhona human development, bonani-ke i-human development yebo yebakatho njalo, bonani ngokwakudala lokhuya, ngoba ungakhangela-ke into eyenzakalayo kaphesi ezimbabwe ukuthi-ke labo abafanisa ukuthi baye esikoleni ngabantu-ke abazisebenzela nzima, bathithi ukuthi ezimbabwe uyabhadalwa from primary level, ngathi mina ngithi mina from i-ECD kuze kuyefika e-university abazali bayo bebhadalela abantu babo ngezi ndlela-ke sebebhadala abantu babo, sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni. Akunasandla sikahulumende ngitsho lesisodwa nxa sikhuluma ngo-human development, abantu bazenzela not uhulumende.
Ithi njalo linhlanganiso Baba Bhebhe, yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende weZimbabwe, kodwa ithi sokulobuvelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni.
Hayi mina kamvumelani lapho labo ngakhuluko, ngoba abona kuhuthi bahambe babuza iziphathamandla zikahulumende zibabhalela amaripoti, selesinike iripoti ebhalwe nguhulumende. Leyi ripoti enjalo sinesifika lapha eZimbabwe ngabe sivumelana lawo, ngoba indlela esidubeka ngayo esihawuli ngayo izinto ezingabambekile ngayo imali yayikhona ibimbe i-RFGS engabambeki ngayo, so kuyabe kuthiwa okungcono yikuphi.